I-National Art Gallery eZimbabwe isebenzisa indlela ezigoqela imibukiso yama-exhibition lezifundo ezigoqela imbuthano ye-conversations enzelwa yeHarare lakoBulawayo kanye phakathi kwenyanga ezimbili kulandela ama-exhibitions. UAmanda uMamoyo oqhuba eze-arthi eyokudinda i-print art uthi ubona limbukiso ilusizo olukhulu kuma-artist asacathulayo.
Ma artist engahambe kumaphambili kwethu ekhuluma ukuthi ungayenza so bakuyamukela kanje anje mina ngibona ngazathi kuyasinceda ngendlela yokuthi njani siyahle sibe kwazi sibe ready ukuthi mase sihambe endaweni enje kumbe u-artist yakwanisa ukuma ekhuluma ukuthi kumele liyenze ama-works amanje i-conversation kufanele le-lesson le-lecture eyokuthi babe lifundisa kufanele lokuthi siyabe sifunda.
Utsho lokhu engena umhlangano weHarare Conversation yeHarare lamhlanje ohlanganise abafundela eze art abaphakathi kwazo kunye nama-artist alodumo abalisa uJulius Mushambadope loTawanda Takura abatshengisa imibukiso ehambelana nenkondlo zika-Augustino Neto kulandela ilanga elinanzwa ngalo umoyi waseAngola zimhlaka 17 kuyona leyinyanga. Umsekeli kamqondisi wegalari yeZimbabwe uMnumzana Rafael Chikuka uthi lindawo ithatha amathuba anje ukukhuthaza abensundu ukuzwisisa eze art lokuqakatheka kwazo ukuze labo baphatheke ngobuningi babo kubaphathise.
Manje ngathi ukuthi siya educateana and kufanele ukuthi si educate abantu bomnyanga makakhulu because bonke labantu bacabanga ukuthi iart ngeyamakhiwa. So education department e-National Gallery in a role to play ukuthi yenze ama guided tours yonke into ukuthi at least labantu bemnyama babe ne appreciation ye-art because the appreciation ye-art thina abantu bemnyama is very low. So ifanele ukuthi it ibe phezulu but izoba phezulu through education, through Harare Conversation.
Uthi imihlangano enje ijwayele ukugcwala sonke isikhathi ethi liba lithuba elihle lokuba abantu bafundisane njalo lama-artist avame ukuzisebenzele wodwa kuma-studio awo ayibena namacebo emsebenzini yawo. UMushambadope uthi ulungise i-art yakhe elandela inkondlo zikaNeto.
Ngiyenzi lokhu first of all splash my paints and then I let them flow or run the way they want.
Ufundisa njalo abasakhulayo ukuba bengazeyisi bazi ukuba balakho ukuthuthuka bangazinikela kulokho abakwenzayo. UChikuka uthi abe athi kumele bazi ukuba i-art indlela yokunikela imbiko ejenero njalo abantu bengagijimeli ezenzo zokuqala ngoba kuzalandela imisebenzi yabo. UMushambadope loTakura yibo abanqobe kumncintiswano oweZimbabwe annual exhibition nyakenye bathola ithuba lokubukisa imisebenzi yabo e-National Art Gallery eyiyo ekhona okwamanje. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.